Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 5 kumpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nakho kukhona lokudlala amabhizinisi bekukhonona ayikho amanye amalima waba njengobhemu ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalathele ibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngamabhizinisi.
ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi live lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu. Sihlaziya udaba lokuthi amanye amakhansila e-TCCC kobulawayo athi kungagcothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu kuqala. Abaqoqa inhlelo ze-Commonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. ELeBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo ye-Commonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Iofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulenhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eLeZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhathana esedluleyo ukuthi eLeZimbabwe lamfutho wokubuyela ku-Commonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume ku-Commonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likazulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, izoziningi azikaguquki, yizo ezihambelana lama-sanctions yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende wethu ukuthi ngiguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelana ama-British ukuthi sibele u-Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ivala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kutshuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngibona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esingamanisikhanisenze ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Nakho kukhona lokudlala ama-British bekukhonona ayikho ukuthi amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalathele. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-Commonwealth ngama-British. Nxa bona bengavumelani, angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye indaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kazulu phakathi kokunye, libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene ku-Commonwealth?
Akusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane lemithetho enika uzulu uzibuse uhulumeni wethu ufika asedo adonde imithetho eqondane lokhetho imithetho eqondane information uhulumeni wethu uyahudula inyawo ibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe siyazi khathesi i-Mozambique lesi le-Namibia bayakhalakhala bethi kuyongenela okuthize ezansi ukuthi amahungahunga na abelokhu ebhotabhota amazwe asigombeleni vele aze kwenza ukuthi ukuba lelungu lethu kuhluphe.
Umnumzana Rajesh Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lukahulumende olwe-National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo unkosikazi Pamela Tremont ese-Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa, ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubonayo zomkhathi ole Meteorological Services Department selukhuthaza uzulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyonaliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kwanaliviki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Malukasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka uzulu engeza njani ukuze azivikele njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo, ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo uzulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani.
Ngesonto mhlaziyisitshiyangalombili kumpalakazi izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya kuthi kwezinye indawo lifefezi.
Unkosazana Nethi Malukasa ingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department sikoxelaye ecingweni eseHarare. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweLebotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abalamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelozwe. Intelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron.
Umnumzana Phenyo Budale, ongumphathi ntambo obona ubudlelwano bebhotswana lamanye amazwe, uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe elandela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President, Advocate Dumaboka, has stated we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu.
Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abezimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kule Botswana ukuzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangala maphepha okuhlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ubabhadala iholo nje ukuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labezimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kule Botswana. Umnumzana Sifas Chuma ungokhele inhlanganiso yezizalwane zezimbabwe kule Botswana eyezimbabwe community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengalamaphepha. Xa sokufika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiya kubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulo muntu obekuqhatshile engakubhadali kakusangeni ndawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqakathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abezimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona labo abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abezimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzala Nqabutho Mabhena uthi baphezu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abezimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umzana Mabhena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumene kuphela.
Umongameli Boko ulandela enyaweni zowaphuma ehlalweni umzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabezimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi kusungule uhlelo lokuthi abezimbabwe bengene kule Botswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona kuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 zeHavron kwele Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. ukumenyezele ukuthi nguye onqobileyo izolo ukulandela ukhetho olwangeviki edluleyo lapho abamabandla afikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli waleli lizwe uYoon Suk Yeol yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana obulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Kuhlandla lethu lengxoxompikiswano namuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-Full Council Meeting yabo izolo. Lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikezi imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba nguKansila Mpumelelo Moyo osekelwe nguKansila Mxolisi Mahlangu yena othi ngowebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungela ezombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust endawonye loKansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
Sina as ECC Council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even the criticize the government. Kumele kube ne-level yokuyi-criticize. Lapho eyona khona, lapho elahlela khona. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. Our platforms are adequate for which is addressed those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, City Council, and general government, and NISA, I'm not saying thing I criticize, but I'm saying as we criticize it, bring it home to a family set up.
Nando utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councillor Mahla.
Kathesi ebekhona ku Mahla iqiniso bayala besaba isandla yasendiswa chaba ukuthi khona khona bangabantu bakaphele sila two vocal ufena balisuka ba recola ngoba le ndo ngithe this is political wani yo Mahla ungabathulwele kakhulu abantu bafuna ke bebone ngantu ali yafanana lonke then ngaba phela choice one three la ukuthi let us vote for the majority there is always what kind of very power secondly is diminishing the opposition politics here in Zimbabwe like what we are seeing and abantu they are slowly but surely losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto udaba Councillor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqedi.
Uyabona ubhuti uThembelani raises critical issues kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi siyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight ngoba abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza mina ngakhulela ekhaya abadala babe sithi kwesinye isikhathi uyazenza isifutha okunye nathi njengabantu abavele beminenga ngoba ifundini ivela ku-treasury ka-minister we-finance and eZimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall?
Angeke ngikhulumele abanye ama-councillor personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict report akuna muntu
lelungelo lokurecorda andake ngizwe nemichaba ngiphephisa abantu ukuthi uzabarecorda bangakhuluma ngohulumende sinazanika imandate ngoba ucabango usecretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsmith Mube of course kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma linekunje lokhu kuhulumeni kumekuwuthande
kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa nguchamisa owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi ubaba uchamisa esuka esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bahli never mind about the splinter TPC kulaleyi kulo B kulo C kulo bani wasil under it ukuthi nekhokhelwa ngupresident uWestman Mube siye siyazi ukuthi iPPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabakhansela ze-PPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Nato.
Ungakuthi wamafikane ukuthi mina nomuzwa ukuthi mahlango ukodwa ngayo ukuthi nalo singathi iqhinga mhlawumbe lizajala liphithuke sibulawayo because siyakwazi ukuthi ilizwe lethu yonke into i-centralized nayo ukuthi mini ngangumlalelo ukuthi kodwa uyasavalinari bayadominatwa kumbe singathi ibandle labe likhosa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abanyilo khona bebadabukana so bebewich nganandlela sekumafuna ama-TPC net mhlawumbe angamahlandi amathathu kube sokusiba nabo-blue movement ekhanya kukhanya bangavota yenqabo ephuma leqhinga lokuthi sinyenza okwesinanakazane kufana okwenza ingazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okhava nasithi ubani okhathelela kana bona abantu abakhala bathathi bantathi sala ngiba phele kwenza ngapha uyenza ukuchotshwa ngapha uyesa ukuthi ngiba nje ukuthi ngaba namandla ukuthi ukhothe so sekumele ukuthi lawo uphile kuzokwani fight ende yena ukuthi lawo ukuphike ngezipho uhamba ndawone labantu la siyakade ngakangele kanti yabo fama ngibuke la mapathi la manje kodwa ake sibe manje kanti libaba la skule kule nto ngabajaba ngapha la nga wamiswa but hey ama coach get overtake at any time bazwe hayi ubanze ikholi bayake kwazathatha ama councilors amabili apho ngabantu ayizathi kwathiwa bala macala chizi so kono kana la ngokunye kwenzisa abantu bahlale ngantho bese evalile ngoba khona fana nga kuthiwa kuna abanye abangu 20 lawo 18 baso zwe kwazwe bavuka ke lethethi so kanti abantu bahlale evalile ngiyami zwisisa ngayikhuluma njalo kodwa
ya kuqinisile kokunye naye ngumbono wakhe ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi ama resident akobulawa namanye ma kodizi achiyene pasland batshele kuma WhatsApp group lapho ebelonga khona ukuthi nasifuna ukubulawa yakhe ngendlela so yenza so inganso bangashawuthi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelingele ukuthi basibonise indlela basiqoqeda amakhanda ukuthi ubulawa yaphumelele nalo ngokulayo.
Lo ngukansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokhelwa ngumnumzana Wolfman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ebekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni atshiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngoZibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokuwephula abafana lomongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitshezo zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezijeziso kuziphathamandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezijiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziyo yezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump ngumuntu oqakathekisa into zeMelika. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlalakahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhonzela nge-team yakhe lana wefiki yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa iMelika le Mexico so ngibona ngazathi uzawuqhakathekisa khona
elemelika siyazi ukuthi liyazihlupa kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo yikho abantu abafana lo mongameli emasoni mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba imelika isithi babusa kubi uTrump sizabona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe
ngento zamalungelo yebo ye bayakukhuluma kodwa angisanaqiniso lokuthi baza kuqakathekisa njengembuso leyi edlulileyo odwa waqakathekisa amalungelo oluntu across the world amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise mbona ngazathi kathesi bazaqakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu ledemocracy iqakathekiswa njani
njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademocracy lizathola indlela zokuvimba
yebo isile isicontroller ilower leUpper House kodwa ungakhangela umbuso weAmerica kawufanani lowezane owezane yilwane ukuthi masithethe amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu senze imithetho ezancendezela i-opposition but emazweni abantu aba-civilized baqakathekisa ama-rights abanye abantu ama-political rights ama-human rights thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova so mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi
umnumzana mbusofu uzayo hlazeza umbusazwe njalo ekwinhlanganiso yeibhethu likazulu ubexoxa lo mntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo sowesikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ngingelele ku-Studio 7 lathi sile nkinga lapha endaweni yekhezi kukhona ubandlululo ugovernment alwenzayo abantu abaseplantryside bayahola yonke into le ndlala abayizwa kangakho ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngapha esayidini lekhezi abantu abaholi kutsho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi eplantryside kuyahola bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhetha
sali bonani salibonani balandeli be-Studio 7 labasakazi lingabe linjani mina igama ngiluku out ngwenya ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe kungu-Edward Sadumba obesebenza e-National Railways of Zimbabwe angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999 igama likamama nguThembelihle Ngwenya ubaba lomama bahlangana e-Swamills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona ongabe elolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 7766 2980 +267 7766 2980 kumbe ku +267 7847 5794 +267 7874 bengicela usizo ngalolo daba
ukubingelela abalandeli bonke abakuStudio 7 lalaba abasiphathele iindaba ezimnandi kuStudio 7 ngicela ukubingelela izihlobo nabangane ngibingelela uElinethi Sifanda loRichard Chuma loSylvia Moyo loKhosiwe Ngwenya ngithi kabaphile ngabanye izihlobo engingasigambanga ngamagama ngithi angilawo amaningi
ngajabula ngabe inkodi yami le ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela, labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo
sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siliqhuba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Mutabakancane.